So we see a decent Dabago VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 ukuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaxoxi bomcimbi weNkayi Festival bathi sebelungiselela okwalo nyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Nyoni sazothi owaseNkayi South ubaba uHadebe yibo abasincedisayo nabo abaseNkayi esabaaphreshayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye, kunjani sithala abalaleli bakho? Ye, hayi siphezu kwalizulu kusukisela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibilokuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, aliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela, abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani obokuncedisa inkomo. Lakathesi nje iningi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa oqhakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba lobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abaningi babhekane lemigoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kule mhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise.
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikisha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi ungome masinya emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khave labo jodo kuzancedisa kakhulu ukuthi umumbu la uthole ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kule nkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingaxubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani zisesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo nguMandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabaka Ncube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingeyesikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili namahlanu alobugebenga lokudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwale emazweni benze icrime ukuthi kuselakala kwemisebenzi idlala abanye abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Obungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje sesisokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akunamsebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulela kudlula lapho. Kumanje i-youth ine-challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeka esiswini vele umuntu usuke ebele ingcindezi. Sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni kutsho ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la, ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani ke ama ukudala kwamacala elizweni?
Yeningi kodwa incindezi esuke isiwe khona intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhela kuzobanqanda entweni eziningi from kuma-drugs, kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana ngevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bezicome to emsebenzini khona ukuba kufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane
njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala ukuthatha izidakamizwa ukutshontsha ubugebengi obujeneyo ikhona na imiliyenza
yebo siyabahambela siyabafundisa sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini imbangela yikuyini kodwa bame kulizwi linye indlala esiswini imisebenzi yasilela daswa abanye beziphotha uthole umuntu usesidla ama-drugs uthole umuntu usesenzani ngale kodwa hhayi siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje ayilawuleki intsha kodwa siyakubona i-challenge ikhona kusasele ngcindezi kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth sithi ukuyihambela i-youth sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe sihambele i-youth youth by youth yonke indawo yonke i-province singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje le youth yasendaweni enje kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sithizwe izikhalazo sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini okwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Yes, alomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Nehlanhla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mathe lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda sangamukela kuhlelo baba.
Dube lingabe litshona njani ngibingelele abalaleli ngisithi Happy New Year ngomnyaka ka-2025. I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni
omusha. Ya lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya kusitheke gobalanda kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcine besiwa ngamadoda. Khona ngazani kathesi sokulokuyokethisa okuthize. Babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulileyo.
Yebo uzakhumbula Mthembo endulo bekule lendawo bekulechiva ume mhlambe ngithi igale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni so bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana wethole ukuthi usekhithini ngapho mama ababhizi bayakhwezela impika konke ngale labafana bahleli hhayi babelesichiba labo lapho ababegwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzeka njengamanje
iye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu kukhanya kuseko phela kubalanda konke lokhu kuhamba njani
Mthembo kakusekho ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasena sikhathi aqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana yikubona abafana bekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years kodwa manje zathi 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi sekuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane umuntu sesegoli umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya ugogo laye kakwanisi so sekhulile amadolo sesala so abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike isimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane
kuvuselelwa njani kwabalanda kusitshele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonokho
Njengoba kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna sesiqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuya bheka le Plumtree obabu induna ugambu uChief Ufuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakho noma usikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengo omadabudabu so khona phana so sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana kanti ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu so abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi ababahlukumeza kanti ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswa kanjani bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyani ukupheka isithiyani kabakwazi lokhu abafana into ezazisiza kakhulu abafana abancane ngiyabonga kakhulu
ye le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe njalo ungumlondi wembali zesintu ake okwalamhlasima lapha kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke veli lami umthembo ozithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu bomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze ube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lelo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene womnyaka ka-2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyene thina esithi siphilile asimbongeni uJehova udumo lonke luye kuye. Namhlanje ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025 yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uza kwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela ke namhlanje ukuthi kanti nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqaleke ngokubala ibizo leNkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezifiswa ngabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, uhulumende, ingabe ngubani lo lalowo kukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani, hayi labo ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqatshe ongana. Kodwa ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale kube bakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu
uqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uluthando, uNkulunkulu uyimpilo, uNkulunkulu uyikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu-ke, sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano zokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Konke lokhu kubangelwa yikuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho. UNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025 kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Babathixe emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu, asifune wena kuqala. Kuze bonke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Siyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo Ezra Chisaswanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngahlala koBulawayo from 1998 ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982 ngaze ngaphuma ngo-1988 ngasensiya ehlathi secondary ngo-1989 ngaze ngaphuma ngo-1992.
Umpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu wamakhulu, wagcinesiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngasensiya eziskostile ngo-1993 iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992 in the 19 years ngaze ngafika ku-1998 inhlala kuzeskostile. Ngo-99 ngabuya ngathengwa i-Red Stars yayisiku Premier League. Ngasebenza ku-Red Stars ngadlala ngaze kagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala u-coach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza u-level 1 ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo 2009, 2010, lokhu engiqeqesha nje khonapho ku-restaurant sacina 2011. Lokhu engisenza amapheji ami, u-CAF C lo-CAF B wami ngo 2010, 2011, ngikhotsha ku-Chicken Inn ngu-Adam Ndlovu, ngasebenza laye ngo 2012, kwathi kuswelekala kwakhe, nga-take over ngo 2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama Warriors kunye leqembu le Highlanders.
Kuma national teams yami ngasebenza from 2012 until 2022, ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 20, ngomanda 23 ngisiya ku senior team. Ngase ngicina sengihambe ngo 2021 ku AFCON eCameroon ngu assistant coach ku Norman. Ngo 2017 ngakoBulawayo City iku Premier League ngase survive relegation. Ngaku 2018 umatinda Islander wabuya Islander zohambiza ngasebenzela Islander ungazini coach ngo 2018 2019 2020 wabuye eMatinde Botswana sala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile uMandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alomdlalo weBotswana lapho asebenze kwesikhathi eside.
Hayi eBotswana ngakhotha i-team uthiwa yiMasitauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa eSuwa ngakhontiya ngo 23-24 season ngilabo sehlukana ka-test nje ngo-December mhla ka-5 sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapho kobulawayo melele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu okwamanje kalaqemba aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni womnyaka odlulileyo. Ngimelesedo 7 ikamela mwezi Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imboni labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Center, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yokuqala ezokuqala engithanda ukukhuluma ngayo mina abethala abaprovider kakhulu nge-transport. Sasingela ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 days kodwa i-regional funerals yalizinikela kukho konke yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi fuel yayibona konke yayisinikeza izinto lokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumarandambi wephalamende kwanisukuthi si-approach-e u-MP wase-Nkayi North umama uThembiso Nyoni sazothi owase-Nkayi South ubaba uHadebe yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho leso sithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi wenkayi festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo asethandile ngoba asini masiceda omunye umcimbi kuqala phansi selela i-December kuba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka kuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungile-learn from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikhorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame kwakunenjabule sijabula sithandana sasinje ngefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizuzanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisacathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba be-imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangenethesti ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izibuke lisina kakhulu ukuze sigcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzane yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzane ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi wenkayi festival. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.